sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela lamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 kungakachayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM.
Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu, kodwa omela ivungu edalele parliamente uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi umbuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze development ngasevungu ziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi ayi ama project bakithi sinikele lawe siwacelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe lilabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose ikhulu 86 ababulewe yi-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabo abantu, kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satshe sibili inani lakho alinganani, kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa ke siyathola ukuxwayisa okuhle kulabo bezempilakahle abakahulumende labona abakamasparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kuthi ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka, ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanqayela kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzele ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba. Kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanje sinomabili abagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa. Khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedisa kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu nga usihlasela ukuthi usihlasela uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuyaphithizela. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Kutshengisa ukuthi lesi sikhathi ikhathi esibuye sibili ngesiqulo angesivuve esikhulu. Hhayi lo wane esawubona ngale kugalisa last year ngo-March. So abantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazibuza imibuzo eminingi. Njalo nxa sikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalobukhuhlane inani lakhona liqhubeka lisanda. Sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele. Ngokunjalo sokufanele ukuthi ngasingabantu silandele izilayezo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathi sakula umuntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso. Well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathi abantu abaningi sebefisa ukuba nabahlabi. Ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamizi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo, kuhlatshwa e-UBH, kubuye kuhlatshwa engutsheni okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu. Ngokunjalo ke besiloku sisile inkulumo sigqokisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezo kuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini. Sinanzela ekhathi esisothwalela amanye amanje ekuseni amaningi abalisiweyo sebebuyile ke ebantwini sebegcwele emalokitshini bagcwele emaklinikhi indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma-marketplaces kuyahlatshwa. Kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonokho abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa asuke ngahambanga engasuke ihambe engahlatshwanga khona kule ngozi yokuthi abanxa besima isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlane zamimitheka ngamandla ngoba abantu sebeminyana bethona bekhona phani langa lonke kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane sungamemetheka. Njalo okunye okusisusizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi kuleyo ama-2 days ekhona phana engatholi ithola ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu. Engxenye esingakutsho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside. Engxenye abangakwenza okunye okuqatha kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandele abantu ikubanika engxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu 200 bonabo iyinamba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe kungomvulo bahle banike futhi elinye inamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili langolwesithathu kube njalo kube njalo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendweza labo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 PM. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye. Unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jesper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Chimetsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku, amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa. Incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo. Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. USibanda utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuka ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo, hayi kakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomele ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolo kulayina kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezelela njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele
udaba lokuthi abangela zithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ulubona njani
kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleleni siyakwazi ukuthi nxa sikhangele i-report eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kutho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galasa isithupha ngenxa ye-ground kodwa kwesibili lokuvaccinethwa ubesezayihluleka ukuthi athole injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi i-ofisi e-registry edinta izithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu siye sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe izithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhele ezizanceda ukuthi bavunyele ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imidwendwe ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga ukuhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singenele siphakathi kwethu sokulabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imidwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngoyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo abantu bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa omela ivungu edalela eParliamente umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
ngithanda ukubonga uhulumende kababa Mnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikile lawe siwacelileyo ngahamba ngaya khuluma nami eParliament ngayacela kuma-ministers ashiyeneyo lawe ngithanda ukuwabonga ama-minister e-government yeZimbabwe they are listening like upresident irodi ithara sokusiba right sokuphelele sibili sihuqwa usukele emaboleni usiye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule e-woodlands ithara lenestrip isifakwa izababanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba uMhona usebenzile usincedisile ngibese ngibuya i-vocational training center emaboleni laphana hayi ngibonga sibili iminister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakelani nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ungakhana amarodi lesuka kumakhepe esishakari ntabamhlophe izakredwa kathesi khanga lerodi esuka emakhulambila mangwandi esuka emakhulambila mangwandi lowakhona emishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuka edoson zisiyaphusha kona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo line kumela grade isuke somabhulisi yenima isuka enima isiye sunrise ibhode enima isiye sunrise esisarasara konke udleza amarodi kumela lokehle yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini izibhorani sesiqalisile liyakubona ukuthi izibhorani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilungeke kumele zibe ziningi kakhulu izibhorani ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meyasi isibhorani siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga kwi-DTF ubaba ujona mgumbi iminisitri yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngale zibhorane kube sibuya ama-piped water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emazilana amele afike ebantwini ihambe fila amatanki siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana ku-ward 5 i-treatment works lane laphana eklinikum edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eklinikhi emangwandi lesikolo kanye emangwandi primary school kumele kube right sesesiya laphana esikolo umzila iphama tenkafa izinwa sisonke sifikile khona pha siyawalungisa ama tank lana lamanzi ukuthi ahambe kuma ku community sibuye ku pipe water scheme esuka kobaba usogwala kumisi ebantwini siye clinic ngale emadikani clinic imele la ilungiswa into esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esesisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i bridge usobakhwenyana bridge seliphela liza commissiona ka tesikhathesi
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho
kunengi njalo esikukhangeleyo kuma projects abo mama ama bakery amela asebenza asebenza khona omama bayaphekisa inkwaza sizo sikhangele ama youth empower bakery yabonga ibuyile imali yakho na sizaqalisa yabona kusukela kathezo phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali yama project ama youth achiyene yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo but siza buyela futhi yengena ward by ward inika abafana imali le women's bank la iza yenza njalo inika mama imali sizama ukuthi siyafika phela lokuthiwa ngu-2030 umuntu wonke abeselelisa ukuthi abe le mali lokhu abakuthiwa abaphakathi lapha imali engani bayasukuma abantu kungahlali umuntu engela mali ukuthi umuntu engabi ngumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe-social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba lama-regation la ungakhangela siyawalungisa ishagari kumele kulungise umdulwana masinyane kuyalunga labombanjeni labomkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i-COVID isivimbe into eziningi evungu ngabe sikhatshana kakhulu
umnumzana Omegas Banda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyaira intatheli ezindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyaira ubhubhe ngolwesibili uMtswangwa uthe uNyaira ube yisibonelo kuntatheli ezindaba ezisacathulayo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla. Leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba iqula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngu-Sydney Lwandle Ncube. Bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwelemzansi. Besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yaseZimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo eSouth Africa. Yimpi yomdeni leyo bantu bakithi. Masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha. Siyalicela abantu uma ngabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza eMzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alihlaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo. Bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okobusela akuphilisi muntu. Siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani. Ngobuningi bethu thina esinzalo yeZimbabwe bakithi asikufuni lokhu. Siyakusola kakhulu ikakhulu ibandla lezapho alihambisani lakho lokhu. Siyaninxusa abantu bakithi niyeke ukuzithathela. Phumani kukho lokho libuyisele lezo zinto enizithetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto enizifakayo emabhasini. Niyenza amakhampanizi amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumeka kungasafiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasumthetho. Niyalinxusa abantu benkosi.
Livuka njani kwi-Studio 7? Livuka njani? Khulumayo ngukhulisani Ndlovu dabuka kwelinkayi. Hhayi mningi kutshoyo nje ukuthi hhayi into zabomnangagwa kula nto
izinto abasincedisa ngazo nje endaweni yakhe esigabeni sakithi esenkayi. Siyacela nje ukuba nxa ngabe khona amabandla afana labo-MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkayi ngoba abantu bayayithandi i-MRP enkayi. So ngakho nje besicela ukuthi basizamele nje lathi sizofaka nje support ukuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi, ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ntungamili Nkomo, Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile nabo-Praxedis Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo, tshelwa amanga uthi i-vaccine le yeyikayibuhlungu nxa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi, ngithi ilingayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho, the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu but kuyathena amandla, uzithela amandla ungana owusela amandla. Kubuhlungu lokho, sitshelwa amanga incesi zakufa. Abangakahlatshwa lingayi, yini elizasala liphile emhlabeni? Thine sesihlatshwa incesi esifile. Kathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa ungalakhadi ye ungahambi kwathini thini? Kwenzelwani kunokho? Nisekela amazwi omlalelo omunye ade ekhuluma ku-Studio 7 othi ama-China afuna ukusiqeda i-vaccine leka but imangaliswa nguyena lobaba ongudokotela wempilo othi abantu hambani lehlatshwa i-COVID, hambani lehlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu be-ZANU-P F yena lofuna ukuthi siphele besale besidla ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibonani, selibonani balaleli we-Studio 7 linjani lonke kuyomkoka amagumba nomhlaba. Gamilakho ke ngilakho kakhulu, ngithanda ukuthi ngiqondisane nomntanami lothi yena ungowesiyangaya. Ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi, hayi ke kayikho into enjalo mntanami. Ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngama-Zimbabwean dollar. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali labaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvamo. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe, the rest abantu abantwana abafundayo abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe, balutshwana abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona balutshwana bayabala. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufika ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisithi lina nxa kunemihlangano bese sithi hhayi izimbabwe dollar sizithole bale siyithole ngamarandi. So kuya kufanele kwenziwe njani? So kusekufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi bayabhadala ngerandi, ababhadala ngedollar Zimbabwe bayabhadala ngesidollar yeZimbabwe. Ngokwenzakala mntana wesikolo, kakula force mate ukuthi kubhadalwa ngerandi Zimbabwe dollar ifuneka, hhayi bakutshela kuo abakutshelayo mntanami. So leqiniso ukuthi nxa ngiyakhangela siyangala laphana libesishiyameni nxa engakatshintshi imbonakalo yorenti. So ndingazama ukuthi kukhontakthane laye ukuze sise kahle ingxenye angakutsheli ukuthi khona kuhamba njani kumbe kwahamba njani. Anyone oyikomithi adanze abanye bakufunga abanye bakugwesa. Mina eyikhulumayo ndi-nearest ezikolo eziduzane siyangakho laphana. So ke okukhulu okwenzakalayo yisivumelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutalulwe yena elingamube kumnandi njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engabona. That is the question. Uheda njani isikolo engabona? Hhayi lokhwana okuningi lokhwana, hhayi khululeka mntanami. Abantu bavumelana ngokuthi babhadale ama-rents kodwa sebevumelene wena nxa ule 200 rand yakho yahambe eyitshintsha kunike 1400 bondi nebhadala into esuke yenzakayo khonokho. So basuka ke labana besitshela ukuthi khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali yakuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo. Bakithi ngiyaqondisa ukuba ngide Studio 7, ngiyabonga.
Sanibonani mahlabezulu, ukhulumayo ngumaphosa lapana ntando kubonga kulomunye umdala lo uthuthi ngubaba umcetjwa ungumlisa endaweni okutoko kosiphepha umdala lo ana mbonga nje iqembu lakhe ngathi nje inkundla yakhe ngendlela iphatha ngayo ilokuzeni izikhalazo zabantu ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kwenalani indawo bangaya kunomdala ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani ngitsho amacala nala wethu awezicinto emakhaya hhayi lokhu kwepolitiki ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kuzima la iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuqunywe phakathi ma kuqunywa phakathi akuliwa kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amandebele lawo ngapha imhlobo le esemandebeleni ikwazi la ukuzicontrol kuba happy la elizweni layo ngoba mbona ngane esishoneni ngalo abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda ngoba ankaze ngizwe kulomunye okhulume solo ukuthi ye thina lapha siyadambula kumbe njani njani bahlala bethule nje so hhayi ngithi ngibonge nje bantu lathi kuhlala sisizwe inyuzi zenezi ngiphinde mbongele njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani kodwa mbona ngani ngumdala obuya uyalalela yena abantu ngoba ngakalalela abantu ngayi studio senisasisebenzi so yena kumdala ongani uyalalela laye noma eyibambelela nje saba amacala-ke kodwa ngokulalela abantu kungcono mnanga kungani ulokulalela kwezindawo ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola kuqala kwathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadikwa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli, selikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke. Kusukela kuyonale inyanga imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16. Kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga. Kodwa abanengi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas, ngingakutsho ukuthi hayi abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajekiseni, amalayini akhona ayemade kakhulu. Ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane usehla usiyapha. Yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala, amabhizinisi ayavulwa, ama-restaurants asevuliwe, konke sokuhamba kuyaqhubeka kunjalo. Kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane, ikakhulu ngayona leyi variant le entsha entsha yona le ngathi iyahlupha. Kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-variant leyo ibahlasele.
Bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe?
Yes, yezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili, kodwa ke sizwile ukuthi kubachayile futhi basesibhedle. So sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuthe kuloko. Kodwa ke iqiniso ukuthi hayi kuyakhanya ukuthi ivaccine le yavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngane wami engikhuluma naye lapho owachaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshiwe. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazangagula unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi kuyavikela abantu bangawudeleli. Lakhonoku okuchayayo kathesi chaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshi.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 elizweni sebesedlula isigidi esisodwa 1 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lizadivana loNtungamile Nkomo ngeviki ezayo, kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.